Isahluko 7. Ukwehlukana kukaLuther lebandla leRoma. Phambi kwabo bonke ababebizelwe ukuholela ibandla ukuthi liphume ebunyameni bemfundiso zabopapa liye ekukhanyeni kwenkolo yeqiniso kwakume uMartin Luther. Indoda le yayilesibindi, izimisele, ingazi okunye ukwesaba kulokwesaba uNkulunkulu. Yayingamukeli eyinye insika yokukholwa ngaphandle kwemibhalo engcwele. ULuther wayeyindoda efanele isikhathi ayephila kuso. Ngokusebenzisa yena uNkulunkulu, wenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvuselela ibandla lokuletha ukukhanya emhlabeni wonke. GC 120.1. Njengabanye ovula indlela bevangeli ababeze phambi kwakhe uLuther, laye wayephuma emulini eswelayo. Iminyaka yakhe yobutsha wayiphila emzini kayise owayehlala emaphandleni. Ngokusebenza, uyise wayesebenza emgodini wegolide. Wayesebenzisa imadlana ayeyithola ukufundisa indodana yakhe. Wayelesifiso sokuthi afunde abe ngummeli. Kodwa uNkulunkulu wayesekhethile ukuthi uzaba ngumakhi wethempeli lakhe elalilokhe likhula kancane kancane okweminyaka eminingi. Ukusebenza nzima lokuswela kwaba yisikolo esifanayo esasikhethwe nguJehova ukuthi silungiselele uLuther umsebenzi omkhulu owamele awenze. GC 120.2. Uyise kaLuther wayelengqondo elamandla lekhaliphileyo futhi elesimilo esihle njalo ethembekile. Wayezimisele ukumela iqiniso kungakhathalekile ukuthi umphumela wawuzaba yini. Ukuqedisisa kwakhe kwabangela ukuthi akhangele umbuso webandla ngelihlo lokungawuthembi. Wathukuthela nxa wayesizwa ukuthi indodana yakhe yayisihlanganyele lomsebenzi webandla leRoma. Kwaphela iminyaka emibili engakamboni, loba kwasekudlule isikhathi esingaka, wambonisa ukuthi wayengakujabulelanga lokhu. GC 120.3. Abazali bakaLuther babeqakathekisa imfundo yabantwana babo. Bazimisela ukubafundisa ngoNkulunkulu langokuqakatheka kwemfundiso yesiKristu. Umthandazo kwababa wathunyelwa ezulwini kwesinye isikhathi indodana yakhe ilalele. Ecela uNkulunkulu ukuthi asebenzise indodana yakhe ukuhambisa iqiniso. Wonke amathuba ayekhona ukusiza abantwana ukuthi bakhe isimo esilungileyo asetshenziswa ngabazali babo. Imizamo yabo yonke yayingeyokuthi basize abantwana babo ukuthi bakhe izimilo ezifanele izulu. Ngokusebenzisa isandla esilukhuni, kwezinye izikhathi babesiba lukhuni ekufundiseni kwabo. Kodwa uLuther wayethanda ukubona ubuhle bemizamo yabazali bakhe okwedlula amaphutha abo. GC 121.1. Esikolweni ababemthumele kiso esesemncane, uLuther waphathwa kukabi njalo kwezinye izikhathi wayehlukunyezwa. Abazali bakhe babengabayanga kakhulu okwabangela ukuthi kwezinye izikhathi wayethi engaphuma esikolo ahambe ehlabela emizini yabantu edinga indlela yokuthola imali ukudla. Imfundiso ezethusayo ezazikhona mayelana lokukholwa zazimenza athuthumele. Wayelala ebusuku elenhliziyo edabukileyo, ecabanga ngekusasa lakhe elalilobunyama, njalo esesaba uNkulunkulu ayefundiswa ukuthi wayelolaka njalo ethanda ukuhlukumeza abantu, hatshi njengobaba olungileyo osezulwini. GC 121.2. Loba wayephila ngaphansi kwesimo esinje, uLuther wazimisela ukuthi wayezaphila impilo eqotho ngoba yiyo eyayimthokozisa. Wayelambele ulwazi, njalo ukuzimisela kwakhe lengqondo yakhe yayihlala ifuma ukuqedisisa. Kwamenza ukuthi afise izinto ezilesisindo, hatshi inotho lokuzibonakalisa okungasindawo. GC 121.3. Nxa wayesefikise iminyaka elitshumi lesitshiyangalombili yokuzalwa, wangena esikolo esiphezulu edorobheni lase-Efort. Impilo yakhe yangakibo yayisingcono kule minyakeni eyayedlule. Abazali bakhe ngemva kokusebenza nzima ukuthi bathole imali, bakhetha ukuyisebenzisa emfundweni yakhe. Le ndosela yokuba labangane abaqotho yenza ukuthi impilo yakhe ibe lenjabulo okwedlula iminyaka eyayidlule. Wazinikela amathuba okufunda ingwalo zabalobi ababezingcitshi, njalo wazimisela ukuthatha ukukhalipha kwabo wakwenza okwakhe. Laseminyakeni eyedlule ngaphansi kokufundiswa kwakhe, wayebonisile ukuthi ingqondo yakhe yayikhaliphile, njalo ngemva kokudlulela phambili ngezifundo zakhe, ingqondo yakhe yaqhubeka ikhula. Isipho sakhe sokugcina ekhanda lokhu ayekufundile, lokusebenza nzima ezifundweni zakhe kwabangela ukuthi abe phezu kwabo bonke ayefunda lawo. Ukuthola kwakhe ulwazi kwezemfundo lokuqedisisa kwakhe kwamenza ukuthi alungele ubunzima bempilo ayehlangana labo. GC 121.4. Ukwesaba uNkulunkulu kwakusenhliziyweni kaLuther, okwabangela ukuthi angaphambuki enkolweni yakhe, njalo kwamenza ukuthi aphile impilo yokuzehlisa phambi kukaNkulunkulu. Wayelokunanzelela ukuthi ukuphumelela kwakhe kwakuvela kophezulu, njalo wayengaphuthi ukuqala usuku ngomthandazo. Le nhliziyo yakhe yayihlala icela ukulondolozwa lokusingathwa. Wayehlala esisho amazwi alandelayo. Ukuthandaza kahle kuyingxenye enhle yokubala. DJ Aubigine, B2CH.2, GC 122.1. Ngolunye usuku uLuther wayehlolisisa ingwalo esikolweni sakhe esiphezulu. Wahlangana leBhayibhili elalilotshwe ngolimi lwesiLatini. Wayengakaze ahlangane logwalo olufana lalolu. Wayengazi futhi ukuthi kwakulogwalo olunje emhlabeni. Wayeke wezwa ingxenye yemibhalo ngempilo kaJesu lezincwadi zifundwa enkonzweni, wacabanga ukuthi kwakuyilo lonke ilizwi likaNkulunkulu ngokuphelela kwalo. Ngemizwa ehlangene lokumangala, waqala ukulibala. Ngenhliziyo elokumangala wazibalela amazwi okuphila, esima lapha lalapha esitsho amazwi athi, "Ngiyafisa kanganani ukuthi uNkulunkulu anginike ugwalo olunje lami." Ingilosi zezulu zazimhanqile. Insaba zokukhanya ezazivela esihlalweni sikaNkulunkulu zamvezela umthombo weqiniso walizwisisa. Wayehlala esesaba ukonela uNkulunkulu, kodwa manje wananzelela isimo sakhe seqiniso sokuthi wayeyisoni ngendlela ayengakaze azibone ngayo. GC 122.2. Isifiso sakhe sokungabi lesono lesokuthi abe lokuthula kuNkulunkulu sabangela ukuthi azimisele ukungena emsebenzini webandla leRoma. Lapha wanikwa umsebenzi oyangisayo wokuhamba ecela emizini yabantu. Wayesebangeni lempilo lapho wonke umuntu afuna khona ukuhlonishwa lokuphakanyiswa. Njalo umsebenzi lowu ayewenza wawuhlukumeza imizwa yakhe yenyama. Kodwa wabekezela waqhubeka ewenza ngoba wayecabanga ukuthi kwakumfanele ngoba wayeyisoni. GC 123.1. Sonke isikhathi ayesithola esokuphumula emsebenzini wakhe wasichitha ebala iBhayibheli. Ezincitsha ubuthongo njalo esebenzisa lesikhathi sakhe sokudla. Okwedlula konke ayekwenza, wajabulela ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Wayethole iBhayibheli elalibotshelwe emdulwini. Wazimisela ukulufunda ngazo zonke izikhathi. Nxa umcabango wakhe wokuthi wayeyisoni wawulokhu ukhula, wazama ukuthola ukuthethelelwa njalo lokuthula ngemisebenzi yakhe. Wazama ukuphila impilo yokuzihlukumeza, leyokuzila ukudla, lokukhangela ubusuku bonke, ezitshaya ngoba ezama ukuqeda isono emzimbeni ayehluleke ukusiqeda ekusebenzeleni kwakhe ibandla. Wenza yonke imizamo lokuzinikela okwakungabangela ukuthi abe msulwa njalo ayenelise ukuba phambi kukaNkulunkulu. Watsho amazwi alandelayo eminyakeni eyayilandelayo. Ngangiyisisebenzi sebandla esilungileyo njalo ngangilandela yonke imithetho yomsebenzi wami ngokuzimisela engingeke ngenelise ukuchaza. Nxa ngabe kuyenzeka ukuthi umphathi webandla athole izulu ngemsebenzi yakhe yokuba ngumphathi, ngabe lami ngalithola. Ngabe ngaqhubeka okwedlula lokhu engase ngikwenzile. Ngangizagcina ngisifa ngemizamo yami engangiyenza eyokufuna ukuba ngcwele. Ngenxa yemizamo leyi ebuhlungu, waswela amandla ngoba wayehlala esiwa, okwabangela ukuthi angasili ngokupheleleyo impilo yakhe yonke. Kodwa ngayo yonke imizamo yakhe, umphefumulo wakhe awutholanga ukuthula. Ekugcineni wayesefike ezigeni lokudela konke. GC 123.2. Nxa wasekubonakele kuLuther sengathi konke kwasekwehlule, uNkulunkulu wamlethela umngane njalo lomsizi. Wathola indoda eyayilungile okuthiwa nguStaupitz, owamvulela ilizwi likaNkulunkulu wamtshela ukuthi asuse amehlo akhe kuye. Ayekele lokuhlala ecabanga umphumela wokwephula umthetho kaNkulunkulu, kodwa abhekise amehlo akhe kuJesu Kristu, umsindisi wakhe othethelela izono zakhe. Kulokuthi uzihlukumeze ngenxa yezono zakho, zilahlele ezandleni zomsindisi wakho. Tembela kuye. Ebungcweleni bempilo yakhe. Lasentengweni yegazi lakhe. Ekusifeleni kwakhe. Ulalele indodana kaNkulunkulu. Ulalele indodana kaNkulunkulu. Wakhetha ukuthatha isimo somuntu ukuba asivezele indlela uNkulunkulu asithanda ngayo. Umthande yena okuthanda kuqala. Abide B.2 CH.4. Sakhuluma lawa amazwi isithunywa somusa. Amazwi akhe enza umehluko omkhulu engqondweni kaLuther. Ngemva kokulwisana lenkolo yamanga, ekugcineni wamukela iqiniso elaliletha ukuthula emphefumulweni wakhe owawuhluphekile. GC 123.3. ULuther wagcotshwa waba ngumpristi. Wasebizelwa ukuthi abe ngumqeqeshi omkhulu esikolweni esiphezulu edolobheni laseWittenberg. Wathi efika kule indawo, wazinikela emsebenzini wokubala iBhayibhili elimini lwakuqala elalotshwa ngalo. Waseqala ukufundisa lokhu okwakulotshwe eBhayibhilini, esebenzisa incwadi kaMahubo. Le ncwadi ezikhuluma ngempilo kaJesu, kanye lezincwadi zikaPawule, wenza ukuthi abantu abaningi bazwisise imibhalo. Umngane wakhe uStapitz wamcela ukuthi asebenzise isipho sakhe sokuchumayela ilizwi likaNkulunkulu. ULuther waqala wahlehlela emuva ecabanga ukuthi wayengalungelanga umsebenzi wokuma endaweni kaKristu emhlabeni. Walisana lomzwangedwa okwesikhathi eside. Ekugcineni wamukela isicelo sabangane bakhe. Ngalesi isikhathi ukuzwisisa kwakhe imibhalo kwasekujulile kakhulu. Njalo lo musa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Indlela ayefundisa ngokucaca ngayo iqiniso yenza ukuthi abantu bathinteke enhliziyweni zabo. Njalo bamukele ngenjabulo imfundiso yakhe. GC 124.1. ULuther wayelokhu eyindoda eqotho yebandla leRoma, njalo wayengakaze acabange ukuthi lokhu kwakungaguquki. Ngomusa kaNkulunkulu wanikwa ithuba lokwethekelela idolobho laseRoma. Waqala uhambo lwakhe ehamba ngenyawo, ehamba ephumula emabandleni ayesendleleni yakhe. Nxa wayefika kwelinye ibandla elizweni lase-Italy, wamangaliswa inotho lenhlalakahle eyayikule indawo. Ngokusebenzisa inotho yeminikelo, abaphathi bebandla kule indawo babephila impilo ephezulu kakhulu, besidla njengamakhosi. Ngenhliziyo ebuhlungu uLuther waqathanisa impilo leyi lempilo yakhe yokuzidela. Ingqondo yakhe yaqala ukudideka. GC 124.2. Ekugcineni wafinyelela idolobho leli elalihleli phezu kwentaba eziyisikhombisa. Njengenjabulo enkulu wazilahlela phansi esithi, "Roma engcwele, ngiyakuhlonipha." Abide B.2.CH.6. Wangena edolobheni. Wayethekelela amabandla. Walalela imfundiso zamapriesti labaphathi bebandla. Wenza yonke imikhuba okwakumele ayenze. Yonke indawo ayekhangela khona wafikelwa yikumangala lokwesaba. Wanazelela ukuthi ububi babukhona kubaphathi bebandla abakhulu labancane. Wezwa amazwi amalunga okuhlekisa ephuma kubaphathi bebandla. Wezwa efikelwa yikwesaba nxa wayesizwa inkulumo zabo ezazi ngalunganga ngisho enkonzweni. Nxa wayezihlanganisa labaphathi bebandla, wabona ukuthi ayengabucabangelanga. Yonke indawo ayesiya kuyo, kulokuthi athole ubungcwele, wathola ububi. Ngakho onganakana ububi lezono ezenziwa edolobheni laseRoma. Kudingeka ukuthi umuntu azibonele njalo azizwele ukuthi akholwe. Kungakho kujwayelekile ukuthi kusetshenziswe amazwi athi, nxa kukhona igehena, umuzi weRoma wakhelwa phezu kwalo. Kusemgodini lapho owenziwa khona zonke izono, waloba uLuther. GC 123.3. Ngesikhathi esifananayo upapa wayenike isithembiso sezibusiso kubo bonke abantu ababezakhwela ngamadolo ilele okwakuthiwa yikho lapho uJesu ahamba khona nxa wayesesiyahlulelwa phambi kukaPilato. Kwakukholelwa ukuthi kwakwenzeke isimanga ukuthi ilele leli lisuke eJerusalema liyetholakala selisedolobheni leRoma. ULuther laye wazimisela ukulikhwela ngamadolo ngelinye ilanga. Khonokho nje wezwa ilizwi likhwaza njengomdumo wezulu lisithi, olungileyo uza kuphila ngokukholwa. AbaseRoma 1:17. Wasukuma masinyane waphuma kule indawo engcwele, ukwesaba lokuyangeka. Amazwi omugca lowu awazange aphume enhliziyweni yakhe. Kusukela lapha wananzelela sobala ukuthi kwakuyimfundiso yamanga ukuthi umuntu kwakumele akhangelele emsebenzini yakhe yenyama nxa wayefuna usindiso. Njalo wabona indingeko yokukholelwa emnikelweni njalo lasempilweni kaKristu eqotho eyiyo kuphela esindisayo. Amehlo akhe ayesevuliwe njalo ayengasela kuvalwa futhi ukuthi abone amaphutha emfundiso yabo papa. Nxa wayefulathela umuzi waseRoma, wayesekhethe ngokufanayo ukususa inhliziyo yakhe emfundisweni yaseRoma. Kusukela ngalesi isikhathi ukwehlukana kwaqhubeka kakhulu kwaze kwayafika isikhathi lapho ayenza khona isinqumo sokwehlukana lebandla leRoma. GC 121.1. Ekuphendukeni kwakhe elizweni lakibo, uLuther waphiwa isicoco esikhulu engatsheni lezenkolo kwezefundo ephezulu. Manje wayeselethuba lokuzinikela ngokupheleleyo okwedlula isikhathi esasedlule ekufundeni imibhalo ayeyithandile. Wayesethethe isifungo sokuthi wayezafunda njalo achumayele ngokwethembeka ilizwi likaNkulunkulu, hatshi amazwi lemfundiso yabo papa. Okwempilo yakhe yonke wayesetshintshile ekubeni yinceku yebandla leRoma kumbe umbalisi oqeqetshileyo. Kodwa wayesezakwaziwa njengomtshumayeli weBhayibhili oqotho. Ubizo lwaselufikile olokuthi abe ngumalusi wezimvu zikaNkulunkulu ezazilambele njalo zomele iqiniso. Wafundisa ngamandla amakhulu abantu ukuthi amaKristu kwakufanele amukele kuphela lokhu okuphuma embhalwini ongcwele. Amazwi lawa atshaya kanye emzikini yamandla kapapa, ngoba yiyo ayemumethe insika yemvuselele. GC 125.2. Uluther wananzelela ingozi yokuphakamisa imfundiso yabantu okwedlula ilizwi likaNkulunkulu. Waqala ngokuveza ububi bemfundiso eyayizinkolweni eziphezulu njalo wayephikisa imfundiso yokholo ayeyenze ukuthi abantu babe yizigqili okweminyaka eminingi. Waveza ukuthi imfundiso lezi zaziyize njalo zaziyingozi. Wakhomba amehlo abantu eqinisweni elalinikwe ngabafundi labaprofethi, hatshi amanga ayefundiswa ngabaphathi bebandla. GC 126.1. Amazwi akhe ayeligugu endlebeni zalabo ababemlalele. Babengakaze bezwe amazwi afana lalawa empilweni zabo. Amazwi entokozo ayebatshela ngomsindisi olothando. Lesiqiniseko sokuthethelelwa lokuthula ngegazi lakhe. Abangela ukuthi inhliziyo zabo zibe lethemba eliphakade. Edolobheni lase-Wittenberg, ukukhanya kwasekuqalile njalo kwakuzakhula kufinyelele amazwe wonke emhlabeni njalo okwakuzakhula kuze kuyefika ekupheleni kwesikhathi. GC 126.2. Kodwa ukukhanya lobunyama ngeke kuhlangane. Phakathi kweqiniso lamanga kulengxabano engelamkhawulo. Ukumela lokuphakamisa okunye kutsho ukunyathezela njalo lokuphika okunye. Umsindisi wethu uqobo lwakhe wathi, "Lingathi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula kodwa inkemba." Mateyu 10:34. Uluther laye watsho amazwi alandelayo nxa imvuselelo yayiqala. "UNkulunkulu kangithumelanga kuphela, uyangifuqela phambili. Uyangithwala angise phambili. Angisiyo inkosi yami. Ngiyafisa ukuphila phakathi kokuthula. Kodwa ngijikelwa phakathi kwengxabano lokuhlamuka." D. Upjohn, B.5, CH.2. Wayezafakwa phambi kwempikiswano. GC 126.3. Ibandla leRoma laseliyenze umusa kaNkulunkulu waba yinto yokuthengiswa. Amatafula abantu abathengisayo, Mateyu 21:12, ayesebekiwe phakathi kwebandla njalo umoya wawugcwele amazwi alabo abathengayo labathengisayo. Ngaphansi kwemizamo yokwakha ibandla elalibizwa ngokuthi yiSt. Peter edolobheni laseRoma, ukuthethelelwa kwezono kwakuthengiselwa uzulu wonke ngaphansi kwemvumo kaPapa. Ngentengo yakhona yokona kwabantu, indlu kaNkulunkulu yayiza kwakhiwa. Insika yayo yayibekwe ngemali yesono. Kodwa amaqhinga ayesetshenziswa libandla leRoma ukuletha udumo kulo aba yimbangela yokuwa kwalo. Isenzo lesi yise savusa izitha ezazikhetha ukulwisana lombuso kaPapa. Ekugcineni kwabangela ukuthi bathole uzibuse. GC 127.1. Imisebenzi esafanayo ukuthi sikhangele ukuthengisa kwentethelelo yesono. Ibizo laso kwakuthiwa nguTezisel,
oweyayisigangi esasisaziwa emphathini ngemva kokuphula imithetho yelizwi likaNkulunkulu. Kodwa loba kwakunjalo, waqhatshwa ukuthi abone ukuthi izifiso zikapapa zokunotha lokwengeza amandla akhe zazizagcwaliseka. Ngokuzimisela okukhulu, wakhuluma amanga esabekayo. Endlebeni zabantu ababengalawo amandla okuqedisisa ububi besenzo lesi. Ngabe babelelizwi likaNkulunkulu ezandleni zabo. Babengeke bakhohliswe ngale indlela. Kwakuyisizathu sokuthi abantu babengaphansi kwamandla kapapa. Lokunothisa labo bonke ababesebenzisana laye. Okwenza ukuthi iBhayibheli lifihlwe njalo lisuswe ezandleni zabantu. See John C. L. Gisela. Coma A. Compendium of Ecclesiastical History. Coma P. 4, Point 1, comma, paragraph, comma, point 5. GC 127.2. Nxa uTezo wayengena edolobheni elithile, kwakulomuntu owayehamba phambi kwakhe, ememeza esithi, umusa kaNkulunkulu, lokababa ongcwele, usemasangeni enu. Abantu babehlangabeza umzenzisi lo usengathi wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe. Wayeyehle ezulwini kwezakibo. Isiga sonke lesi saqhubekela ethempelini. UTheze wayesima phambi kwebandla. Etshela abantu ukuthi intethelelo leyi ayeyithengisa yayiyisipho esivela kuNkulunkulu. Wayefundisa ukuthi ngamandla ayesephepheni leli ayelithengisa, izono zonke zazithethelelwa, kugoqela lalezi ezazingakenziwa njalo. Kwakungekho indingeko yokuzivuma nxa sezenziwe. Okwedlula lokhu, wafundisa bonke ababelalele ukuthi amaphepha lawa awentethelelo ayenamandla wokuhlenga hatshi kuphela abaphilayo kodwa lalabo abafileyo. Esithi kusukela esikhathini lapho imali eyayingena khona engcebethwini yakhe, umoya walowo owayethengelwe wawusuka egena ungene ezulwini. C.K.R. Hagensbach, History of the Reformation, Volume 1, page 96, GC 127.3. Nxa uSimon Magus wayezama ukuthenga amandla abafundi wokwenza izimanga, uPetro wamphendula wathi, isiliva sakho kasibhubhe kanye lawe, ngoba ucabanga ukuthi isiphiwo sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Imsebenzi 8, verse 20. Kodwa amazwi kaTheze amukelwa zinkulungwane zabantu. Isiliva legolide kwagelezela ezambeni zebandla. Usindiso olaluthengeka ngemali lwalutholakala lula kulalolo oludinga ukuvuma izono lokukholwa kanye lokuzimisela ngamandla okophika njalo lokunqoba isono.
GC 128.1. Imfundiso yokuthenga intethelelo yayisiphikiswe ngabantu abaningi, okwakugoqela izifundiswa labantu abalungileyo ebandleni laseRoma. Njalo babebaningi abangazange bamukele imfundiso leyi eyayingavumelani lokucabanga kanye lombhalo. Ngakho lo yedwa umphathi webandla owakhipha ilizwi elilodwa lokuphikisa. Kodwa ingqondo zabantu zaziqala ukungahlaliseki. Njalo abanye babezibuza ukuthi kambe uNkulunkulu wayengeke avuse inceku eyayizahlambulula ibandla lakhe na. GC 128.2. uLuther loba wayelokhu engaphansi kwebandla, wanengwa kakhulu ngesenzo lesi esasiqaliswe ngupapa. Inengi lamalunga ebandla lakhe lalithengile amaphepha lawa entethelelo, njalo basebeqalile ukubuya kumfundisi wabo uzovuma izono zabo, hatshi ngesizathu sokuthi babevuma izono zabo, kodwa ngenxa yephepha leli ababelithengile. uLuther wala ukubatshela ukuthi izono zabo zazithethelelwa ngenxa yephepha leli, kodwa wabaxwayisa ukuthi kuphela nxa bevuma njalo beguqula amanyathelo abo. Nxa kwakungenjalo, babezafela ezonweni zabo. Ngokudideka okukhulu, inengi labo labuya kuTezel owayebathengisele amaphepha entethelelo, bemazisa ukuthi umfundisi wabo wayalile ukwamukela amaphepha abo. Abaningi babefuna ukuthi babiselwe imali zabo. UTezel wagcwala intukuthelo enkulu, wakhuluma inhlamba ezinkulu, wabasa umlilo endaweni evulekileyo, watshela abantu ukuthi wayephiwe amandla ngupapa wokutshisa bonke abantu ababephikisana lalokhu ayekwenza. GC 128.3. uLuther waqala manje umsebenzi wakhe wokumela iqiniso ngesibindi. Ilizwe lakhe lezwakala liphuma etempelini, linika izixwayiso eziqakathekileyo. Wabeka phambi kwabantu ububi besono, njalo wabafundisa ukuthi umuntu ngeke athole ukuthethelelwa kumbe abalekele impumela yesono ngemisebenzi yenyama. Kuphela ukuvuma izono phambi kukaNkulunkulu lokukholwa kuKristu umsindisi owabethelwayo yikho okungasindisa umuntu lapho ayezame khona ukuthola usindiso ngemisebenzi yakhe yenyama. Wachazela abalaleli bakhe ukuthi kwakungenxa yokususa amehlo akhe kuye, njalo lokukholwa kuKristu okwenza ukuthi athole ukuthula kanye lentokozo. GC 129.1. Nxa uTezel wayeqhubeka ngomsebenzi wakhe wokudukisa abantu, uLuther laye wazimisela ukwenza lokhu okwakusemandleni akhe ukuthi abantu bafundiswe ukuthi lokhu kwakungaveli kuNkulunkulu. Ithuba lavuleka kuye. Ibandla laseWittenberg lalo lalilazo izithombe ezaziboniswa abantu ngezinye insuku ezikhethekileyo, njalo ukuthethelelwa kwezono kwakunikwa bonke ababeze ngalezi insuku ethempelini bezovuma izono zabo.
Ngokunjalo abantu abaningi babesiza ethempelini ngamalanga lawa ayebekiwe. Elinye lamalanga lawo laliseduze, duzane elalibizwa njengomthimba wabangcwele. Sekusele usuku olulodwa ukuthi lolu suku lufike. Uluther wabhala iphepha elalinemigca engamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu. Ayeveza ukuthi imfundiso leyi yayiphikisana likaNkulunkulu. Walibethela emnyango. Wabhala lokuthi wayezimisele ukumela bonke ayekubhalile ngosuku olulandelayo. Nxa kwakuzaba khona ababezafisa ukuyiphikisa. GC 129.2. Iphepha lakhe labonwa ngabantu abanengi kakhulu. Abanengi balifunda kanengi. Basukela phezulu besiya phansi, njalo basukela phansi besiya phezulu. Kwaba lenjabulo enkulu edolobheni laseWittenberg, kanye lasesikolweni esiphezulu. Ngemigca leyi eyayibethelwe nguLuther, kwaba sobala ukuthi amandla okuthethelelwa izono lokwethesa isigwebo ayengazange aphiwe upapa loba kuphi umuntu. Konke lokhu okwakusenziwa ebandleni kwakuyindlela yokwenza imali, njalo kwakuyindlela uSathane ayedukisa ngayo bonke ababesamukela imfundiso leyi, ngoba ngokukhipha imali izono zabo zazingathethelelwa ezulwini. Okwakusitsho ukuthi abantu abanjalo babefela ezononi zabo. Kwabonakala sobala ukuthi ivangeli likaKristu yilo kuphela igugu elikhulu ebandleni, njalo lokuthi umuntu kaNkulunkulu ovezwe ngale indlela, njalo unikwa wonke umuntu ovuma izono zakhe ngokukholwa kuphela. GC 130.1.